Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweri uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe kuleli cala.
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa kusalindelwe ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni, ngakho kasikezwa ukuthi bakhona na abasuka kwelesi Zimbabwe abathintekayo.
Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa eBhawa leSouth Africa eSoweto izolo. Kambe umnotho welizwe leMelika ulokhu siyanganxele, kodwa imisebenzi iqhubeka isiba miningi, kutsho ugatsha lwezemisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abafakazi kudaba lokubulawa kwelunga le-CCC eGweru uMboneni Ncube bayithuselwa njalo lamapholisa abopha abacatshengelwa ukuthi yibo abambulalayo sebesuswe ekucwayisiseni leli cala. UNcube wagwazwa emhlanganweni webandla le-CCC ngenyanga kaMbimbitho, kutsho iphephandaba le-The Standard. Leli phephandaba lithi isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi akula lutho olunganxele ekususweni kwamapholisa enkambeni asiwe kwenye njalo inkamba, ngoba evele esebenza esiwa kwezinye inkamba ngemva kokusebenza okwesikhathi esithile. Leli phephandaba lithi abafakazi ababalisa udadewabo kamuyi uJudith Ncube bayahlukuluzwa ngabasekeli bebandla lezanu PF besethuselwa ukuthi bangalokothi baveze ubufakazi obungabophisa abasolwa. Ababotshiweyo balitshumi lasithupha, kodwa sebaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Onguye obikwa wasusela amanqe uNcube uKennedy Simbi elokhu engazakali ukuthi ungaphi. Ixuku labantu laba abahlasela uNcube lamanye amalunga e-CCC licatshangelwa ukuthi likhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezomvikela wesizwe uMnumzana Owen Ncube. Kodwa uNcube ubikwa engathandanga ukukhuluma lephephandaba le-The Standard ngalolu daba. Kambe bengaba bekhona abadabuka eZimbabwe ababulewe ngokudutshulwa eBhawa leSouth Africa izolo. Ilizwe leSouth Africa livuke lithola imbiko yokuthi kulabantu abaningi abadutshulwe endaweni ezijiyeneyo emaBhawa alelo lizwe ngabawathi ngamathaven. ESoweto konamzamo e-Orlando East yikho okubulewe abaningi abalitshumi lanhlanu 15, iningi labo bengabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamatshumi amabili. Kubikwa kungene amadoda ahlome ngezibhamu ezibalisa ama-AK-47 lovolovolo bahaza inhlamvu mahlayana. Kwadutshulwa abantu abadlula amatshumi amabili, abalitshumi lane babhubha khonapho, ababili babhubhela esibhedlela. ePietermaritzburg kudutshulwe abane ngendlela efanayo ebusuku bunye. Kuthi eKatlehong kudutshulwe ababili ngobusuku bangolwesihlanu. Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabasakhulayo bangamatshumi amabili lanye 21 e-East London bebulawa ngokucatshengelwa ukuthi yitshefu yomoya kumaviki amabili adluleyo. Sibuze umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuthi bakhona yini abadabuka eZimbabwe abangaba bethinteke kuzehlakalo lezi.
Kusho ukuthi ngomgqibelo sizula ukuthi kuye kwadubuleka abantu abane bashona Peter Maritzburg, abanye abayisitshiyagalombili basala belimele. Kwase ukuthi ngaseSoweto Orlando East kwadubuleka abantu cishe abangamashumi amabili nantathu. Kwabe sokushone abalishumi nane, kodwa kuthe sokusophela usuku besokushone abalishumi nanhlanu, ngoba siza ukuthi kuye kwafika nje abantu lapha ebusuku maziphakathi kwamabili ebusuku bavele nje bathululela izinhlamvu phezu kwabantu kade bezihlalele nje bezithokozela bephuza lapho esportini enomzamo eSoweto Orlando East.
Selizwile yini ukuthi bengaba bekhona abavela eZimbabwe abangaba bedujuliwe kumbe beyibo abacashangelwa ukuthi yibo abayenze lesi sihluku?
Asikezwa ngoba abantu abashonileyo kabakabikwa, kusalindwe lokho ukuthi mhlawumbe kwaziswe imindeni. Ngakho kasikeza ukuthi bakhona na abasuka kwelesi eZimbabwe abathintekayo, kodwa nakho esikuzwayo kunamaqemba njengedudu laseqalile nje ukusulela kuze kube bonke lobububi ebantini bokuza kwelase South Africa, kanti abukho ubufakazi obukhomba lokho.
Wona umkhuba kwezibhamu lo ubona njani wena nxa ukhangela okwenzakalayo? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lezehlakalo ezinje?
Umkhuba wezibhamu kwelase South Africa awumhlanga kakhulu ngempela, ngoba ubani nobani ofuna isibhamu kakhulukazi igebengu bayanelisa ukuthi bayithole. Kungakho sithola ukuthi ngempela vike yodwa kunabantu abaningi kakhulu kangaka sebethe badubuleka, okusho ukuthi sokuze kwadubuleka abantu bashona besendaweni yokuncebeleka ukuthi bazithokozise. Singazi ukuthi injongo kungaba yini, kodwa kungacatshangela ukuthi mhlawumbe phela izimbi zabantu kumatekisi kumbe yini, kodwa kuyadingeka impela ukuthi kubonakale ukuthi uhulumeni uthatha amanyathelo athize ngendaba yezibhamu.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa ndawonye leze lizwe lonalelo bezifolile izolo eHillbro eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu yezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Okunengi asikuzweni kuThuso Khumalo esipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile Johannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthokazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobana. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye, and loko asikuthengi, kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuchophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kulezinto ezenzakala into zonozolo fopi into zabodudula, so namhlanje kule nhlangano eziningi ezikhulalana zizokuchitha konke lokho, zithi singumuntu Afrika oyedwa, singumuntu oyedwa, singumntwana oyedwa. Africa united, Africa one, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisa kube khona ukuthula kithi sonke. Kungabi bekho umuntu ofayo, induna imphathi umuntu ofayo. Angeke uthi uphethe abantu bebebeza uphetheni. Lokho nje esithi sizocela, sizocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Uyabona simunye, asibandlululani, ihubo lilodwa kuhlabelela noma ubani.
Inkosi yakwaMthwakazi uBulelani loBhengula kaMzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwaMthwakazi. Langamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwe atshiyeneyo kulumbuthano ugoqela labaseNigeria, eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesi sikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwanza kwele South Africa zisethe saza kwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule lonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe lokushini leDeepsloot umnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengala passport ekhombisa ukuthi use South Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzansi Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izolo izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zivuke zithola omunye wazo umnumzana Alson Moyo egwaziwe wabhubha bucwadlana lendlu yangakibo. Izakhamizi zaleli lokithi zibikwa zisithi kumele kuvalwe ibutsha ethiwa emigalo ko-Richard ngoba ithengisa utshwala okungekho emthethweni njalo lokhu kukhuthaza ubugebengu obuthiwa sebubhahile kakhulu kulelo lokithi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amapholisa amane awenkamba yeHarare eHighlands Police Station abotshiwe ngemva kokugabana imali engamadola emelika azinkulungwane eziyisikhombisa US $70,000 abayithathele omunye umama lobaba ababesebenzela omunye umuntu ongaqanjwanga igama bamemtshontshela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7. Line lisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile imali iphilile bafowethu, siyabonga. Mina nguMpanda Moyo, kuGongogama Village Ward 9, Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kula bantu kule amaroli, kuyathwa kule roli ethwala abantu, isiyave siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota akikulungiswe lapha kanti sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona abahlale noma iviki or couple days abantu be register ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa baye register ukuvota akuzakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho kwezwani lapho ezwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupha bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezwa kuthi asebedlulile ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungisa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha ngiyabonga ngingabi mude kakhulu
kwistudio 7 niyaphila njani basakazi yalibingelela basakazi bami yalibingelela kakhulu lonke ya yalibingelela kakhulu mpela ya hayi siyabonga kakhulu siyabonga izindaba siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle ya siyabonga kakhulu ya hayi kuhle kakhulu ya sesilindele izinews ngizilindele inews ya kuze siphawule phela kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani asilarediwe lapha manjengamanje ya cela lisiphi izinews kakhulu siphi inews lisiphi indaba ya lisiphi indaba ukuze siphawule loko sekuzizisa lathi ezweni lakithi siyabonga kakhulu
balibonani kwestudio 7 salibonani nathanda ukuthi badala eZimbabwe linanze eBulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza silive lo wethu ababezekhaba ke behlasebe bedlama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drill hole isibhathe isipesithi osikisti labo $80 thina siyithanda into nala yenzayo sibe sisibhadalisa i-1,000 pound efine kumbe £2,000 efine yena besithatha i-60 US dollars kumbe $80 kanti indaba yona igazethi i-government ingazigazethe into ezifunakalayo emchoveni kawani sibekwazi ukuthi ama-fine yalokhu ami kangaka lokhu ami kangaka wani sesivele sipha ama-user la i-government kawani kulolokhu siziphi umuntu emzini wakhe siziphi umuntu esiyakudlala le muli yakhe emzini wakhe salibanani badala mna ngithanda ukubingelela lonke ku-studio 7 mina bengithanda ukuphawula ngendaba le ama-corruption la enzakala kula ikakhulu kulayo abezekho isicela bezama ukuhlasela kwi-drillolo emaphoyisa e-drillolo la ethatha imijova yabantu isiyayivalela ngale kule nkalakathi ye-corruption efihlekileyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana icina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi okuthathele kubamba sebekuthathe imijova beyovalela ngale sophuma ngokwedize inkalakatha zemali sicela badala sebelilike linanzelele into indawo enjengaleyo sebeyipoti ngabe i-government isiphawule kawani kuyabe kufuneka emjoveni kawani sibekwazi ukuthi find yalokhu imali engaka find imali engaka kulokuthi siyaphumte imali engaka 100 yosa siyakudlala emuli yakhe isithethe ukuthi imali engabe yaku-government kungaba kungcono ngoba ngaye ngathi $5 ifind yalokhu lalokhu lalokhu ubekwazi ukuthi amacala akho abe yi-4 usubhadalise $20 ngena ku-government mina ngibona kungcono kakhulu kulokho leke lamapholisi senza intando yakhe so intando yabo
ku-studio 7 njani basakaza abahle nabalaleli abahle asokubudala sami ungela lami kusehlula namhlanje njengingene khulume ngendaba ka-president waseBotswana lo umutsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanje ngendaba yama-sanction ngathi abantu besimakile i-gold egcekeni nje bebanjwa ama-airport ezositshela ukuthi ngama-sanction akulama-sanction abulala iZimbabwe la iZimbabwe ibulawa yi-corruption umnankagwa bayatshontshe egcekeni izanu p f iyatshontshe egcekeni abantu bebhekile uyabona so ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezela ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwethu iZimbabwe mayifadalala ngani bona ikhona inzuzo abayitholayo laba bantu ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni kanti into iyeyibona layo ukuthi iZimbabwe nje ibuswa nge-corruption ngenkani uyabona ubona kunjani eBotswana ngubani umuntu ongabusa for 40 years umgabo obuse for 40 years bona eBotswana baba bakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years umbani ongabusa for 40 years la enjani angeyibusi i-20 years kopha uyaphuma kuphela uyangena omunye noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzana siyadlula isikhathi sakhe akekho right lo president waseBotswana lo into ekhuluma kayikho iZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe lami liyavuka leliya
linjani studio 7 ayithina siyaphila sicela ubaba umqondisi moyo ebantwini laba abaqambileyo laba lotheka sozamqambe hayi besicela amqambe ngoba khathesi akusela sikhathi sokuthi singafihlelana kumele sibe lazi iqiniso ukuthi kwaphambazeka ngaphi ende njalo abaphambazeka ngobani lobaloba kasozaqambe abanye uJoshua Nkomo chiya bona la yena lo muntu kamqambe sibe masi
sabonani studio 7 sabonani lonke nje elisilethela inews ezimnani hayi ngizwile indaba kamqondisi umoya ethi khona kwakule mthwakazi amakhiwa avele ayifuna ukudivayida ngaleyo ndlela njengabo Enos Nkala kubuyela bomu onduna okhayisa babe khona lawo abayisekelayo le nto kuthiwa ngemthwakazi. Ye, ngiqiniseke ukuthi kumbe ihistory yangikhutha mina. Mina ngikwazi kwakule Rhodesian ngiyazalanda. Anza ngilibone ibali elithi mthwakazi. Hayi, nxa kwakunjalo hayi, ikhozi yabo iyezwakala kodwa thina abanye asiyisapoti. Sidinga i-United Africa. I-United Africa yesiyifunayo thina without borders. Now, khathesi sebesibisele mba abafana bemthwakazi esikhathini sabo Chaminuka khona nalo. Sebesibisela ku Chaminuka. How many lokuzina mangaka ama descendants kaina lokuzina lo Chaminuka. Mangaki kusebangaki uChaminuka wafanini. Mbona sokulezi zukulwane kuphela. So bangasibisele mba thina sithi phambili le United Africa.
Injani kustudio 7 thanda ukubingelela bonke abantu idayi siyobonga endaweni esinika zona. Into engithanda ukuyisho ebantwini bakithi ukuthi masibe nezibindi la noma le iparty sethu sela ukuthi siyivote asibe nezibindi sikhiphe ukuze sithole enye impilo e-right. Ngabheka manje lala eGoli izinto sezidula sokunzima kusaphileke, so asiqiniseleni asiqiniseleni. Lami vele 2023 ngiyabe sekhaya ngivota la sikhipheni le iparty le ngoba ngeke usilungele singabe lokho esithi bengayenza lokho sokumele siyesabe sibavotelela noma singathanda. Ambonto ungasisiza lokho.
Sanibona, sanibona okhozini ninjani. Sibingelele ku-VOA. VOA ikwela isithola khona izindaba. Sibonge lathi uvala uPaulo
Kustudio 7 linjani basakazi abahle nabalali abahle. Sokubudala samungela lami kusehlula namhlanje ngithenga ingene. Khulume ngendaba kaPresident waseBotswana lo uMotsetse lo othi yena iZimbabwe ifile nje kanjengendaba yama-sanction. Ngathi smakile igold egcekeni nje lebanjwa ama-airport ezositshela ukuthi ngama-sanction. Akula ma-sanction abulala iZimbabwe la. IZimbabwe ibulawa yi-corruption, umnankagwa bayatshontsha egcekeni, iZanu PF iyatshontsha egcekeni, abantu bebhekile uyabona. So lo ikakhulu ama-leaders la e-Southern Africa yibo abasicindezelayo. Ngani bona abakhona abakuthola ngokuhlupheka kwe iZimbabwe bayifadalala. Ngani bona kukhona inzuzo abayithola laba abantu ngoba akuna muntu ongakhuluma kanje ekhulume into engekho egcekeni, kanti into iyeyibona layo ukuthi iZimbabwe kunje ibuswa yi-corruption ngenkani. Uyabona, ubona kunjani eBotswana? Ngubani umuntu wakwabusa for 40 years ngabubuse for 40 years. Bona eBotswana babe bangakuvuma ukuthi umuntu ebuse for 40 years. Umbhalo ongabusa for 40 years. La enjani angeyibusi i-20 years kwapha. Uyaphuma kuphela kuyangena omunye. Noma kunje khona manje uyayihlukumeza ifamily ka-Ian Khama lokho eyibophe senzathu. Siyadlula isikhathi sakhe. Akekho right lo president waseBotswana lo. Into ekhuluma kayikho. IZimbabwe ibulawa yi-corruption nokubusa ngenkani lokungabusa abantu kuhle. Bangayekela lezo zinto umnankagwa ilizwe liyavuka le.
Hayi, siyabonga Zulukandaba lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele wona ngenamba zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu zithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imlayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Njalo lingathuki, lisebenzise amabala ahloniphekayo. Siyalibonga. Akwezemelika. Lanxa umnotho welizwe leMelika usiya nganqele, imisebenzi iqhubeka isiba minengi, kutsho ugatsha lwezemisebenzi. Ugatsha lwe-US Labor and Statistics luthi kule misebenzi edlula inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 372,000, edalwe ngenyanga kaNhlangula. Lanxa kunjalo, iningi libikwa lisithi kalithembi imizamo kamongameli Joe Biden eyokuvuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Siqale ngokumbuza ukuthi ubona ephumelela na umongameli Joe Biden kumizamo yokuvuselela umnotho weleMelika.
Cha msakazi angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden. Selokhu nje ingenile hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwehlube ezingathi zinenganyana mpela okokuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni elekhono lokuthi alungise amanyala la sesiwabone sizakala phakathi kwelizwe izinto zijika zisima kubi kangaka kodwa nibethembisile ukuthi into zizokwangcono. Kusukela lokhu engenile lapha ngibona ngathi impilo isuka ibanzima ungakhangela ke ukukhwela kwendaba zama rent ukukhwela kokudla sokuthiya abantu abaningi bengela ndawo zokuhlala sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni. Kanti ke angiboni mina ukuthi kulethuba lokuthi akulungise lokhu ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisa ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza. Ngakho ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi.
Ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo. Ubona kuzaba ngcono yini?
Msakazi angikuboni ungcono okungeza ngoba ke abantu bethuka manje ngoba into sokukhwela intengo yezinto abaningi bathi lokhu kwenziwa ukuthi amafutha akhwelile amafutha nje yiwa ayenza intengo yezinto iye phezu. Kodwa ungananzelela ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi mpela zakhuphuka. Singanikeza isibonelo sezinto ezinjengama-rent iminyaka elishumi edlulileyo ama-rent akhuphuka mpela phose ngathi nge-50%. Into nje bezivele singamanga kahle bezimima nzonzo ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo kwakhuphuka nokunye bekuyinto nje evele khona. Bona ngathi nje kune inflation ekhona lapha nje edalwa ukungame kahle kwe-economy kanti ke amafutha lawo futhi aseze ukuthi lokhu kube worse. Kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje. Ungananzelela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvele lusenzakala amafutha engakakhweli njalo kangiboni ukuthi lento kuzoba ngcono.
Asambe phela ingoma ka DJ Tira esigqibela ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Utira ubecula eseGwanda kuyona le impela viki kodwa sizwa kuthiwa ulahlekelwe ipassport yakhe South Africa. Hayi asazi umbe iphinde yatholakala yini kodwa ke hayi simfisela ke inhlanhla ukuthi ayithole. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30 silazo njalo indaba zakusihlwa. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo.